inengi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakoBulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Ensukwini ezidlulileyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi kube le-$6 uthenge, kanti ukuthi uthenge 2 loaves a pint of milk uzathola ukuthi kuba yi-$10.
Unkosazana Nyarazo Marima, umphathintambo we-Royal Hotel, uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithina esikubhizinisi ngokuba izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rates wona akhwela nsuku zonke. Sithola ukubana even e-USD forex obuyisingaseyikhulisa abantu seswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizinisi liyehla. Isizathu esikhulisa sona sengiqeda ukusitsho samanda ngoba abantu nxa begada esimhlampe baphrisa zenza imota ngokuthi zifastfast ngani yathola 3-4-5 sihamba 3-4-5 sihamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleya Laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilamaonda futhi and abesileyo sihansiyawayo amapholisa aprotect indawo le, sekulamapholisa angorank marshal kwakhona, la masosha angorank marshal azoprotect-a indawo leyabo ongangokuthi asikwazi yathi singazwathawuthini la sesingaba futhi abafana bethu bayebayindisa but basakabajondiwe.
Umnumzana Innocent Sinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Akathesi into down ipo abalamali muzisayeno ukuthi nezinye eziyoyigene ezinzake yabi ezimahoro yaiyawinjalo.
Ukhansela ka-Ward 15 koBulawayo unkosikazi Fabi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende nakupresident ukubana bakithi asincedise ngoba kulobu nzima hhayi zomnotho ngani ziyala futhi.
Usomabhizimusi othengisa inyama koBulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe ukuthi nje lasisaqalisa so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo sokungafika nje.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengerand le-South Africa kumbe idola leMelika njalo lilinganisa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizimusi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.